Kola mgela emweni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Idalele Constitutional Court linquma ukuthi iCommission yabona ngezokhetho ivumele abezomvikela abehluleka ukuvota kunsukwana ezedlule ukuthi bavote labantu jikelele ngolwesithathu.
Abe nhlanganiso ye-African Union bathi umumo eZimbabwe ulungele ukhetho okuyinto ephikiswa ngumkhokeli welinye lamacele MDC umnumzana Morgan Tswangirai.
Ngisemvele emhlanganweni ngama-4 ngathola indlu yami sichile yatsha impahla zonke zaziphakathi zaphelela phakathi lo mduli wadabuka omakhelwane bazama ukugijima ukuthi bancedise bathe bayafika indlu yabi kwela phansi.
Ukuqhamuka udlakela eVongu enkabazwe kwachiswa umuzi wesinye isiphathamandla secelele MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo.
Inhlanganiso ye-African Union ithi umumo oseZimbabwe ngaphambilini kokhetho bawubona ulungile lanxa lokhu kuphikiswa ngumnumzana Morgan Tsvangirai umkhokheli welinye lamacele MDC. Intathe ezindaba yethu Mavis Kamau sithulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuvezwe ngumgcini sihlalo wenhlanganiso ye-African Union uDr Nkosazana Dlamini Zuma emhlanganweni lentathela izindaba owenzelwe e-Rainbow Towers eHarare lamhla wokwethula umbiko wequla elizobona ukhetho luqhutshwa ophezu komumo wezinto sokusele insuku eziphansi kweviki ukuthi ukhetho lweZimbabwe lwenziwe. UDr Dlamini Zuma uthi iqula lakhe ebelikuleli kusukela mhla ka-15 kunyanga kaNhlangula kalikaboni izehlakalo zodlakela.
I think we can only say that and hope that everybody will indeed be peaceful. And as the AU, we won't really appreciate people who start violence, which whoever they are.
Uzuma uthi kusukela ngesikhathi efika kuleli ngolwesithathu emini usengene emihlangano lenkokheli zamabandla azancintisa kukhetho lukamongameli njalo akukho okubi osekuthe kwavezwa yilezi nkokheli. Uzuma uthi laloba imithetho efana le-AIPA le-POSA iyimigoqo emikhulu kundaba zokutholisa ulwazi phezu kwezenzakalayo ukhangelele ukuba izaguqulwa ngokuya kwesikhathi. Ukhuthaza inkokheli ukuba ziqhubekele phambili ngokukhankasela ukuthula ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho ngosuku lokhetho kanye langemva kwalolo khetho. Inkokheli zaleli qula le-AU abakuleli ukuzabona ngezokhetho batshele intathela izindaba ama-observers e-AU kanye labameli bamazwe kuleli ukuba babona ngezokhetho enhlanganisweni yabo bazaqhubeka beseZimbabwe nxa kuthe kwaba lokhetho lwe-runoff. Kodwa umkhokheli welinye lamacele MDC umnumzana Morgan Tsvangirai uveze ukukhonona phezu kwalombiko owethulwe ngu-Dr Dlamini Zuma emele inhlanganiso ye-AU. Emhlanganweni owenzelwe emahofisini ebandla lakhe e-Harvest House lentathela izindaba lamhla, uTsvangirai uveze ukuba akajajuliswa yikwenza kuka-Dr Dlamini Zuma ethi uthatha icele esekela okuthiwo ngabe-ZANU-PF.
It is a very unfortunate position to take to accuse me of lying when I had a full meeting in which she was there, a number of her own delegation was there, a number of my staffers were there, and I pointed out these issues to her. Now the question is, why would she want to distort a meeting which everyone participated? It puts to question her integrity as an impartial observer to this process.
UTsvangirai uthi abe-MDC bangene kulolu khetho lanxa zingasafezwanga ezinye iziqondiso zokuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo okufana lokuguqulwa kwemithetho ye-AIPA lowe-POSA. Uthi bangena kulolu khetho lomhla ka-31 kuyonale inyanga ngoba belothando lozulu weZimbabwe njalo balethemba lokuthola usekelo olukhulu banqobe okumgceke. Impumela yalolu khetho ibikwa ikhangelelwe ukuphuma phakathi kwensuku ezihlanu nxa kungela oyabe enqobe ngesilinganiso esikhulu. Ukhetho lwe-runoff lukhangelelwe ukwenziwa mhla ka-11 Mpandula. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.